nabo 4 AM abantu abangaziwayo abebele lokhu zenimoto ezilanga ezingela manumber bebehamba emalokation ezindlini okuhlala khona ama-activists e-MDC bedinga abantu so bakwanisa ukubamba othiwa Prince Mtare bamchaya ngabo 4 AM bamchaya bayemdampa eMthapa police station kwabe khona the whole day amagqeda emathende khonapho eselokhuzeni eMthapa because amapholisa bebesithi asikwazi ukuthi sithenzeni ngaye ngoba kula charge akulani for ngubuya wachiywa kusukela khonapho amapholisa agcwele ngabo 11-12 amasosha besenza ama-march begijima phakathi kwetown ku-CBD behlabela ingoma zempi zesetown ikho kwenzakale egqwera.
Yes, ngathi-ke khonokho-ke ukuthi bavimbe ukuthi lingatshengiseli ligcine lisenzana emthethondaba lihambile yini
ngenxa yesikhathi kube very difficult kumaloyers ukuthi bahambe ngoba bebesebe-attenda futhi abantu abachayiweyo abavaleliweyo abasakwanisanga ukuthi bahambe khona ngenxa yeban ngoba besebesenza indaba zabanye laba abachayiweyo oPrince Mtare and the other guys.
Singathi-ke kugcine abantu bengatshengiselanga emgwaqweni.
Ya, kugcine abantu bengatshengiselanga kodwa abatshengiseleyo ngamasosha lamapholisa ngoba bebekhona besetown betshengisela sibili begijima behlabela.